Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Walamukela kustudio 7 ngomvulo mhlaka 27 kuNtulikazi 2020 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje. Sebezenkulungwane ezedlula ezimbili lengxenye 2512 asebefunyenwe bele COVID-19 eZimbabwe.
Ama COVID patients wonke ayahamba eUBH kathesi ku amanesi ase strike. So ubona ukuthi u1 nesi uzokwanisa ukunisa ama patients amaningi. Konoko akuhambi kuhle. Kuyakangela ukuthi unesi lo aqine abambe umkhuhlane.
Abongi esibhedlela se United Bulawayo Hospitals bathi basengozini enkulu ayenyathelo lokuthi leso sibhedlela sesigcinelwa abaqiniswa ngumkhuhlane we-COVID-19. Zonke lezi ndaba lezinye ngizozizwa kulumsakazo. Sebezinkulungwane ezedlula ezimbili lengxenye 2512 asebefunyenwe bele COVID-19 eZimbabwe. Asebesinde kuleli gcikwane lokho bengamakhulu edlula amahlanu 514 labulala abangamachumi amathathu lane 34. Ukuthi inani lasebehloliwe ukuba bale COVID-19 loba hatshi lokhu laqhamukayo eZimbabwe ngombimbitho lonyaka sebezinkulungwane ezedlula ezilikhulu 129,866 emazweni awezwekazi le-Afrika asebebanjwe bele gcikwane leli. Sebezinkulungwane ezingamakhulu phose ayisithiyangalolunye 844,542 labulala inkulungwane ezidlula ezilichumi lasikhombisa 17,682 wasinda inkulungwane ezingamakhulu phose ezenhlanu 489,948 kubika abenhlanganiso ye-African Union. Emhlabeni jikelele asebetholakale bele coronavirus sebeyizigidi ezedlula ezilichumi lasithupha 16,480,680 kuthi asebebulewe yileli gcikwane sebezinkulungwane ezingamakhulu edlula ayisithupha 653,292 abasinde kuye beyizigidi ezedlula ezilichumi 10,091,141 kubika abenhlanganiso yeWorldometer. Abongi esibhedlela se-United Bulawayo Hospitals bathi basengozini enkulu ngenxa yenyathelo lokuthi leso sibhedlela sesigcinelwa abaqiniswa ngumkhuhlane we-COVID-19 ngesikhathi izibhedlela ze-Thorngrove ekusileni zilungiselelwa ukwamukela izigulane lezi. Ukuthi impilo hospital yiyo esiza kwelapha eminye imikhuhlane kobulawayo. Wonke jikelele ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Izibhedlela ezazivele zilungiselelwe ukuphatha ababanjwa yi-COVID-19 esekusileni kanye lese-Thorngrove lokho ezingakapheli ukulungisiswa. Okwamanje abantu abagulayo belatshwa e-UBH kanye le-Thorngrove. Kodwa abongi esibhedlela se-UBH bathi lokhu kubafaka engozini enkulu ngoba bebalutshwana abasebenzayo ngenxa yokukhalala umsebenzi okwenziwa ngabanye babo kanye lokusilela kwempahla yokuzivikela. Umnumzana Anthony Majongosi ongumgcini sihlalo wenhlanganiso yabongi e-UBH uthi kunengi okungaphathwa kuhle ngaleli nyathelo.
So size indawo yokuthi ama-COVID patients wonke ayahamba e-UBH kathesi. Sathi lapha ngibone kule nkinga lapha ukuthi vele kathesi amanesi ase-strike. So ngingangeke ukuthi sizobona ukuthi u1 nesi uzokwanisa ukunisa ama-patients amaningi. Konoko akuhambi kuhle. Kuyakangela ukuthi unesi lo aqine abambe umkhuhlane.
Omunye osole lesi sinqumo ngudokotela Mthabisi Bebe othe lokhu kukhomba ukwehluleka kukahulumende.
Kungabe kungumbono omuhle kodwa into eqathekileyo ukuthi kulesibhedlela kuthiwa yikusilen hospital igovernment iyehluleka ukuthenga imithi, ukuthenga imbheda ukuthi iye kusilen hospital ivulwe. ukwehlika kwe-government yikho sibona i-government ziqasa ukusebenzisa i-United Blower Hospital. And futhi into kumele siyinanzelele lapha yokuthi ye kule-coronavirus but kulabantu abalemi imikhuhlane, abale-TB, abale-HIV, abale-diabetes. So abantu laba baze akuya ngalo. Impilo yona iyodwa angeke ukwanise lokho ngoba isitafu sangikhona sindilutshwane. Amanethi zakustrike.
Umnumzana Mike Ncube oyisakhamuzi sakoBulawayo uthi isikhathi sesiside kulokhu kuthiwa izibhedlela zeThornkroof lekusileni ziyalungiswa.
Lokhu kuyadangaza inhliziyo kakhulu ngoba singakhangela i-corona le ayisiyo into eqalise lamhlanje. Kuyinto eselezinyanga lezinyanga. Sikhuluma ngezibhedlela zekusileni laseThornkroof kade zivele zimile zona zilaphana. Okungangokuthi into yathi ifunakala njengama-renovations kuphela. Kodwa singakhangela isikhathi sakhona ukuthi silapha kareza ngoJulayi into leyi kwaqalisa i-lockdown yokuqala ekupheleni kukaMarch. Akulanto esiyenziwe mayelana lokwakha kumbe ukuthi indawo lezi zifanele ukuthi zibe ama-quarantine centers. Kuyinto edabulisa umoya sivili.
Umqondisi wesibhedlela sempilo uSikhwica Mfundo Solwayo Ngwenya uthi inyathelo lokwehlukanisa izigulane lenza kube lula ukuvikela ukumemetheka komkhuhlane.
Omongikazi labo dokotela labo ba umkhuhlane uyabahlasela njengabantu. Yini ukuthi bahlasele behamba khonapha behlangana lani ku community kumbe ubahlasele ezibhedlela. Yikho nxa sokuthi sibahambisa endaweni lapha okubonakala khona ukuthi umuntu wonke ule coronavirus begqoke kuhle izigqoko ezembatho okumele bazembathe bewonga laba abantu. Kuzanceda ukuthi umkhuhlane ungamemetheki.
Imizamo yokuxhumana lomqondisi we-United Bulawayo Hospital udokotela Nasisiya Sitswanga yehlule. Unobhala wakhe ubethi usemhlanganweni. Kodwa utshele abephephandaba le-Chronicle ukuba ngempela viki besebelalise izigulane ze-COVID-19 ezilikhulu lambili i-102. Wengeze wathi ezinye zezigulane ebezise-UBH kumele ziye empilo zilindele impumela ngemva kokuhlolwa ukuba bangabe bele coronavirus na. Inani labantu abalegcikwane le-corona koBulawayo lokhe liqansa okuveza ukuba idolobho leli lisengozini enkulu. Kunje inani lasebetholakale bele COVID-19 selingamakhulu edlula ayisithupha i-664. Ngimele iStudio 7 koBulawayo ngingubathabile Masuku.
Umsakazo we-Voice of America osakaza kuzwekazi le-Africa okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa i-satellite SES 5 ku-band le-C-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe-Facebook ku-VOA Ndebele naku-Twitter ku-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Idale lePhalamende liba njengamandla ukuma ukusebenza ngemva kokutholakala kwabantu abane bele COVID-19 abagoqela amalunga amabili aleli dale isisebenzi esisodwa sedale lentathela izindaba eyodwa. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ukumiswa kokusebenza kwedale lePhalamende kuze ngesikhathi sekulamankampani ambalwa asethe ama ukusebenza kanye lezibhedlela ngemva kokutholakala kwezinye zezisebenzi zile COVID-19. Lokhu kuvezwe ngumabhalane omkhulu wePhalamende uMnumzana Kennedy Mugove Chokuda othi laba bantu bathole leli gciwane behamba ngomsebenzi ezabelweni ukuyahlangana lozulu. Laba bantu sebexwayiswe ngabezempilakahle ukuthi bahlale emzini yabo bangahlangani lozulu ku-self-quarantine. Lesi sehlakalo siza sekulembiko njalo yokuba kulesiphathamandla sebhanga elikhulu lelizwe ele-Reserve Bank of Zimbabwe esesilahlekelwe yimpilo ngemva kokuhlaselwa yileli gciwane. Omunye wabasemkhankasweni yokulwela ilungelo likazulu uMnumzana Rejoice Ngwenya ongumkhokheli we-Coalition for Market and Liberal Solutions uthi kusobala ukuba kaluqakathekiswa lolu daba lokusabalala kwe-COVID-19.
Umumo wezempilakahle kawumanga kuhle. Amadokotela, amanesi bayakhonona, ngabalazi imali zokuhamba emsebenzini abayalamba. Kukanti uhulumende esilaye imali zakhona ziyabe zilokhu zithathwa zinika amasosha amapholisa. Kutsho ukuthi vele kabazwisisi ukuqakatheka kwempilo kulogcibo igciwane le-COVID khathesi. Balokhu bephitheka ngokuthi bajabulise amasosha lamapholisa. Akulamsebenzi lokho, akulampilo apha eZimbabwe.
Umqondisi wenhlanganiso yeGwanda Community Youth Development Trust, uNkosazana Sichasisile Ndlovu, uxwayisa uhulumende ukuba amise imbuthano eqoqwa iziphathamandla zakhe okuphambana leziqondiso ze-lockdown azibekayo.
Abakhokheli bethu kabananzelele ukuthi lapho nxa behamba bebuthanisa abantu, kabananzelele izimiso ezafakwa yi-WHO lezafakwa yi-Government of Zimbabwe ukuthi abantu bahlalela nikatshana lakhatshana njalo begqoka amamaski. Lokhu ngikukhuluma kakhulu ngoba nilokukhathazela ngendlela u-Health Ambassador ayenza ngayo. Lapho nxa sibona amapikitsha abantu babe bengahlalelananga kathana njalo lokho kuyayenza umkhuhlane memetheka.
Udokotela Henry Matsorera, ingcwethi kwezempilakahle owake waba ngumphathintambo wezempilakahle ngesikhathi sohulumende womanyano, ukhuthaza uhulumende ukuthi alungisise isimo sezempilakahle elizweni ngoba ukukhalala umsebenzi okufuna ukwenziwa ngodokotela asebehlele emsebenzini okwesikhathi eside ama-senior doctors kuzokwengezelela kumonakalo ovele ukhona elizweni kwezempilakahle.
Government's failure to deal with the senior doctors grievances.
Ukwehluleka kwakhe uhulumende ukulungisa udaba labodokotela asebelesikhathi besebenza kuzodala inkinga enkulu. Uhulumende kumele angaluthathi lula lolu daba. Siyazi ukuba odokotela abasanda kuphutsha izifundo zabo kanye labongi bevele kade bakhalala umsebenzi, vele ezempilakahle sezikusimo esibi elizweni, kazilutholi usizo olwaneleyo izigulane. Ukukhalala umsebenzi kwabodokotela asebelesikhathi besebenza sekuzongezelela kunkinga ezivele zikhona kulolu
hlangothi.
Abenhlanganiso ezehlukeneyo kanye lozulu bahlezi bekhonona ngokwenza kweziphathamandla zikahulumende ezibhoda santando elizweni zibuthanisa abantu emihlanganweni okubeka uzulu engozini yokuthola leli gciwane. Kunje umkamongameli uNkosikazi Auxilia Mnangagwa ongummeli njalo wezempilakahle elizweni uqhuba imihlangano yokufundisa uzulu phezu kwaleli gciwane okungokunye kwabathi kungabangela ukumemetheka kwe-COVID-19. Kunjalo nje abenhlanganiso yomanyano wamazwe angentshonalanga eye-European Union baphele Zimbabwe isipho sezigidi ezilitshumi lasithupha zamadola eMelika yokusiza abaswelayo ngalesi sikhathi se-COVID. Embikweni owethulelwe abezindaba, ummeli wohlangothi olubona ngosizo ngesikhathi sengozi, uMnumzana Jones Renalchich, uthi abenhlanganiso yakhe batholisela imali ukusiza ikakhulu labo abalahlekelwe yizifuyo kanye lezilimo ngenxa yokungani kuhle kwezulu kubangelwa ikuguquka komumo womkhathi, i-climate change. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
Ibandla le-MDC Alliance lithi uMnumzana Mazwi Ndlovu, ilunga lalo lebulilima isidiko 2, ubhubhile ngolwesine kulandela ukutshaywa kwakhe ngabatsha bebandla le-ZANU-PF ngemva kokukhonona ngendlela ukudla okwabiwa ngayo kulesi sigaba abebandla lakhe bengakutholi. I-Studio 7 ayinelisanga ukukhuluma lamapholisa ngalolu daba. Umgcini sihlalo webandla le-MDC Alliance eMathebeleland South, uMnumzana Solani Ngwenya, uthi basazama ukuphathisa imuli kamufi yena okhangelelwe ukungcwatshwa ngolwesithathu. Kubikwa sokubotshwe ipholisa lesigaba eleNeighborhood Watch ngalolu daba, njalo amapholisa adingisisa ngalo. UMnumzana Solani Njemnyama Moyo usichasisela okuningi ngalolu daba.
Ilokudana okukhulu ngokuwelwa ilifo elimnyama ebulilima East eWard 2 eGwambe. Okwenzakaleyo ngolwesine abantu babizwa eGwambe ukubana bazobhalisa ukubana bazahola umuntu. Abantu babebaningi kakhulu. Kuthe ngolwesine khona lapho indoda eyiyo esitshileyo wase buza ukuthi kungani yena engabhalwa. Umazi uthe nxa esebuzela ukuthi kungani engabhalwa, bathi asoze bembhale ngoba lo mumbu ozoholiswa abantu ngumumbu wezano. Engumumbu wezano nje akumelanga ukuthi yena ebhaliswe. Uthi wokunanzelela wasenanzelela ukuthi kakhulu abantu abanesebe khona lapho sebeqala okumangala. Kwathi abanye abayi-6 abanye labo bakhuluma ukufana nayo ukuthi kungwani umazwi engabhalwa. Chairman wezano wasesithi hayi ukudla lokhu ngokwezano, akusiko kona kona abantu bathe sebebhalela abantu wathi ayena wazibuza umazi ukuthi wayengabhala uthe sokunjalo ke basebesithe abantwini hayi libuye kusasa elingabhalwanga lina ngolesihlanu sekhulumisana nani ukuze silibhale ngolesihlanu komazi basufuka bebuyela khona ngale kanti kwaso kuyiplan vele uthe efika wathula ukuthi abaningi basebegqoke izigqoko zabo zezano PF bathe ngokufikeni basebembuza ukuthi wena ubusithini wena ukuthi wakhala ukuthi awubhalwa kwaba kuqaliswa khonapho kwakhulunywa kwathi ubaba uThuboy Moyo owayenguthichara ePhumuza onguye lipholisa lesigaba waseqalisa ukubopha umufi bathe sebembophile bonke la mapholisa abayibo besigaba bekhona lapho baqalisa ukumtshaya sebehlangene bonke lalaba bezano PF bamtshaya bathe ngokumtshaya kwabo ngeFriday impela bamlimaza kakhulu wathwalelwa esibhedlela uthe ngokuthwalelwa esibhedlela ePlumtree wadluliselwa kobulawayo kwathi izolo ke waba umuntu osishiyayo etshona.
Udaba lolu lubikiwe yini emapholiseni njalo athini ngalo?
Udaba luhanjisiwe emapholiseni. Okokuqala bathi umzali obaba wakhe uthe sesiya khona ngale emapholiseni wafika wathola istatement sesikhona kwathiwa kasayine kuphela. So ke sithe nxa sibuza amapholisa athi khona hayi.
Lowo ngumnumzana Solani nje Mnyama Moyo, umgcini sihlalo webandla le-MDC eMathebeleland South. Kusenjalo isiphathamandla sebandla lezanu PF eMathebeleland South, umnumzana Malaki Nkomo, omela insiza South edale lePhalamende, uthi lanxa engalalwazi lokwenzakeleyo ngalolu daba, uyadanisa njalo umthetho webandla lakhe awuvumi ukuthi ukudla kwabiwe ngokukhethana.
Ukuphuweni kokudla, siyakwazi bana osikomithi kanye nezisebenzi kahulumende, ndawoni lamasabhuku. Yibo abantu abama phambi kwabantu belungisa abantu abantu bathathe ukudla. So amboni mina ukuthi abantu uma sokuthe kwenzakala isehlakalo esinjengalezo sebangathi iZANU-PF ithe. iZANU-PF ayingeneli entweni zokudla. Abapha ukudla kukhona kulotshelwa kuconstitution ukuthi ngobani. Yisebenzi kahulumende ekukhokhela amasabhuku bendawoni labasocial welfare kanye besupervisor ku-DA. Ngibongani kunjalo kokopolitics hayi.
Ye manje laba nxa bekhuluma bona ukuthi ngempela libona ingani bengabe bezivazela nje lokho akungeke kwenzakala njalo.
Abantu bathanda ukuthi lezi zinto bathanda ukuthi bangcolise ibandla eleZANU-PF. Futhi kuphinde kukhona ukuthi amboni mina ukuthi kulabantu abangasukela kanjani ngoba singakhangela abantu enayimini. Abantu bahlezi ngobuhlobo, abantu bahlezi ngobungani, abantu bahlezi ngokwazana. Kunjalo nje abantu bake kufike beselayinini kasabhuku bazama ukuthi ubani lo ngubani lo ubani lo ngubani. Amponti bangasuka kuze kube nokupoint ukuthi ngase singabeZANU-PF asihlani abantu be-MTC. Abantu baphila ngokwazana ezigabeni zabo. Okwepolitics singakusebenzisa ikakhulu thina iZANU-PF sikwazi ukuthi i-politics sisebenzisa ngokuya kuma-elections. Siyaqeda lapho sesiqalisa thina ukuthi wonke umuntu ngaphansi kwakhulumende onjani okhethwe ngabantu. Kulusizi uma kuthe kwaba nesehlakalo esinjalo ukuthi umuntu agcine esifo. Kodwa mina ngokubona kwami uma kuthe kwaba njalo kungaba kuyikwenza kweziphiwe. Hayi khona ibandla leZANU-PF abantu bangangokufanele ibandla leZANU-PF. Abangabe bakwenzile ababanjwa amapholisa ababotshwa. Ekuphuweni kokudla siyakwazi bana osikomithi kanye nezisebenzi kahulumende ndawoni lamasabhuku yibo abantu abama phambi kwabantu belungisa abantu abafanele bathathe ukudla. So amboni mina ukuthi abantu uma sokuthe kwenzakala isehlakalo esinjengalezo sebangathi iZANU-PF ithe. iZANU-PF ayingeneli entweni zokudla. Abapha ukudla kukhona kulotshelwa kuconstitution ukuthi ngobani. Yisebenzi kahulumende ekukhokhela amasabhuku bendawoni labasocial welfare kanye besupervisor ku-DA. Ngibongani kunjalo kokopolitics hayi.
Ye manje laba nxa bekhuluma bona ukuthi ngempela libona ingani bengabe bezivazela nje lokho akungeke kwenzakala njalo.
Abantu bathanda ukuthi lezi zinto bathanda ukuthi bangcolise ibandla eleZANU-PF. Futhi kuphinde kukhona ukuthi amboni mina ukuthi kulabantu abangasukela kanjani ngoba singakhangela abantu enayimini. Abantu bahlezi ngobuhlobo, abantu bahlezi ngobungani, abantu bahlezi ngokwazana. Injalo nje abantu bake kusibesela inkasapho. Bazama ukuthi ubalungu lo ubalungu ba. Abantu bayasuka kuze kube nokupoint ukuthi nase singabeza impilo. Asihlana abantu be MTC. Abantu bakhila ngokwazana esigabeni zabo. Okwepolitics ngamsebenzisa. Ikakhulu thina izampilo sikwazi ukuthi ipolitics isebenza ngokuya kuma-elections. Siyaqeda lapho sesiqalisa thina ukuthi wonke umuntu ngaphansi kwakhulumende onjani okhethwe ngabantu. Kulusizi uma kuthe kwaba nesehlakalo esinjalo ukuthi umuntu agcine esifo. Kodwa mina ngokubona kwami uma kuthe kwaba njalo kwaba kuyikwenza kwezikhiwe. Ayikhona ibadlale ezampilo, abantu bangakufanele ibadlale ezampilo. Abangabe bakwenzile ababanjwa amabhodla ababotshwa.
Lo umnumzana Malaki Nkomo isiphathamandla sebandla lezanu PF eMathebeleland South njalo emela insiza South edalele parliamente. Live Talk namhlanje siqhubeka sikhangela umonakalo osudalwe iCOVID-19 ngesikhathi inani lasebetholakala beligcikwane leli liqansa okwethusayo eZimbabwe. Kodwa likhumbule izihlobo alenelisi ukungena kulolu hlelo ngocingo njengoba sisebenzela emakhaya ngenxa yaleli gcikwane. Ngesizwe ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Ele Melika libikwa lilabantu abazinkulungwane phose ezingamashumi athuba minembili 78,000 abatholakale bele COVID-19 ngalanga linye la izolo ngesonto kuphela. Leli nani selikhuphule inani lasebefunyane belaleli gciwane elizweni leli kwaba izigidi ezedlula ezine 4.23 million kubika abekolejini leJohns Hopkins University. Isigaba seCalifornia yiso esikhokelayo ngenani eliphezulu lababanjwe bele COVID-19 lilandelwa isigaba seFlorida. Abenhlanganiso yezindaba yeBloomberg babike ngomvulo ukubana umcebisi omkhulu kweziphathelane lezomvikela weleMelika uNational Security Advisor uRobert O'Brien uhlole watholakala elegciwane leCoronavirus namhlanje. O'Brien ubikwa ethelelwe leli gciwane embuthanweni wabemuli yakhe. Ngakho ke khathesi uhlezi eyedwa emzini wakhe engahlangani labanye abantu labemuli ku-self-isolation kodwa esebenzela engekhaya. Abaququzela ukulondolozwa kwelungelo loluntu kwele Malawi bakhuthaza uhulumende ukubana ehlise inani lezibotshwa ezisemajele ngemva kokuphuma kombiko othi kulezi botsha ezedlula amashumi amahlanu 51 ezifunyenwe zile COVID-19 kanye labalindi abalishumi lasithupha 16 besithi kabakhululwe bonke asebele gciwane leli ukuze bengatheleli abanye.
Izakhamizi zedolobho lakoBulawayo ezivele zibhekane lodubo lwamanzi kanye lokumemetheka ngesiqubu esiphezulu komkhuhlane weCOVID-19 zikhala ngokuthi lezi nhlupho sezisengezwa ngokutshona abantu belayinele ezibholaneni lasezimoteni zekhansili ezibabela lawo manzi. Bathi batshona besondelene duze leduze okulakho kumemethekisa iCOVID-19. Ngalesi isikhathi idolobho leli likhokhela ekubeni lenani eliphezulu lasabebanjwe belegcikwane leli eZimbabwe. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Iningi labantu bakoBulawayo lithi likhathazekile ngoba phezu kodubo lwamanzi sebebhekane lodubo lokuqansa kwabatholakala bele COVID-19 edolobheni leli. Nanku selihamba phambili ekubeni lenani eliphezulu lababanjwa iCOVID-19 ngoba betshona befolele ukukha amanzi ezibholaneni lakumatanka amanzi ezimota zekhansili. Isakhamuzi sakoBulawayo umnumzana Onias Chuma usole kakhulu ukusilela kwamanzi ethi kwenza abantu bengananzi iziqondiso ze-lockdown.
Dube sibhekane nalo dubo lwamanzi and yathola ukuthi usiphola wakhona nxa sesiye esibhalaneni sihamba singabantu sibaningi sike siminyane ngaba kulo dubo lwe-COVID asakwazi ukuthi wenze njani kungela social distancing akula lo muntu omonitha abantu uthi uyamonitha kanjani ukuthi at least ibe iziphathe kanjani phambi kwa mina social distancing.
Esinye njalo isakhamuzi sakobulawayo undodana Moyo uthi iCovid-19 iyasabalala ngesiqubu esikhulu kubangelwa ukuthi abantu bafuqwa ukudinga okokuziphilisa.
Sinanzelela udaba lomkhuhlane weCovid-19 luqhubeka lukhwela malanga wonke. Kobulawayo iningi labantu libamba umkhuhlane lo. Lokho kubangelwa ukuthi abantu kobulawayo bayahlupheka baswele ukuthi baphile njani.
Olwena amalungelo oluntu umnumzana Mbuso Fuzwayo uthi ukumemetheka kweCovid-19 kuliqiniso ngoba abantu abalamanzi okugeza izandla njalo abantu bahlala beminyene.
Okwenzakalayo kobulawayo okubana amafigazi ayaqhanza kungabe kuliqiniso kodwa okulusizi ukuthi ungakhangela abantu badubeka bagcwele iganga lonke emabhasini i-testing yangkhona iphuwa so ngibona ngazathi vele ubulawayo uzadlala ama-figures eqhanza ngabantu abavela outside the country South Africa ubulawayo olabantu abaningi abakhambe South Africa so konke khonoku kutshengisa ukuthini ama-figures uzaqhanza njalo ukuswelakala kwamanzi kobulawayo khonoku njengoba sikuthi ukuthi every time umuntu ngozegeza izandla akula manzi
Isikhulumi sekhansile dolobho lakobulawayo unkosikazi Nesisa Mpofu uchaze ukuba idolobho alisela manzi yikho sebeyabela abantu amanzi kuhlelo lwe-water shedding.
Uba sikhanyela amanzi lawa kumadamu njalo lamadamu asesiwasebenzisa kathesi kusho ukuthi amanzi angenayo edolobheni esesiwatreat-a kuba akhona ukuthi etreat-o sesiba malutshwana esesikwenza njengedolobho sesingezelile ama-hours. Lapho esihlala khona singalamanzi sesithi amanzi azabuya once a week.
Inani lababanjwa umkhuhlane weCovid-19 lokhu liqansa okwethusayo edolobheni lakobulawayo eliyilo eselikhokhela ukuba lenani eliphezulu elizweni jikelele labantu asebethe babanjwa lumkhuhlane lokulahlekelwa ngumphefumulo. Lolu dubo lweCovid-19 lubikwa selumemetheka lasemhlubulweni wonke nje weMandebeleni. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Kwezemidlalo lisile ngesikhala senaliti ekugonyulweni esigabeni se-English Premier Soccer League iqembu lomdlalo wenguqu ele-Aston Villa lona elidlalelwa isizalwane saseZimbabwe uMavela Sinakamba. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu le-Aston Villa liphutshe imidlalo yalonyaka lihlezi endaweni yesine nxa usuka emsileni wengalane elile miklomela ngamashumi amathathu lanhlanu ngemva kokuba libe ngutshikilobhanqa 1-1 leqembu le-West Ham emdlalweni walo wokugcina. Iningi labalandeli bomdlalo wenguqu kwelezimbabwe bewulandela lumdlalo ngoba iqembu le-Aston Villa lidlalelwa ngumdlalo odabukayo kwelezimbabwe uMavela Sinakamba njalo uyise walomdlali u-Anthony uthi bathabe babamanzi ekupheleni kwawo.
Sijabule kakhulu nge-survival ye-Aston Villa asilalanga thina Nesilala ngabo 2-3. We chatted in Romavi from 12 up to 2. Everyone was happy. Ngabo bruru bakhe khona ngale abanye angilalanga. Sibe sithabe kakhulu because singakhangeli ukuthi team is a survivor. It was a miracle. Konapa sijabule sifile.
Amaqembu amathathu akhunyulwe kusigaba se-English Premier League ngabalisa ele Norwich, ele Watford kanye lele Bournemouth. Iqembu le-Aston Villa like ladlala kweminyaka ethile kusigaba esiphansi khona le kwelengilandi njalo u-Anthony uthi uMavela uthembise ukuba ngomnyaka ozayo bazadlalela kude lasemsileni wengalani.
I was here futhi basurvivile because uthi hayi bekunzima since wire overseas from France, Netherlands, Belgium uthi hayi English league kuyafiwa but uthi hayi come this coming season kuyabe sekufiwa because sebekwazi ukuthi vele kuhamba njani abasesabi team into ezifana lazonezo.
Iqembu leLiverpool ile liphakamise isicoco kwelengilandi ukuthi amanye amaqembu azaphatheka kumncintiswano we-UEFA Champions League ngabalisa ele Manchester City yona eliqedile isendaweni yesibili, ele Manchester United eliqedile isendaweni yesithathu kanye lele Chelsea eliqedile isendaweni yesine. Kolunye udaba olufanayo iqembu le-Yeni Malatyaspor elaseTurkey elidlalelwa ngumdlalo kwelezimbabwe uTeenage Radebe likhunyulwe kuligi yaphezulu khona lekwele Turkey ngemva kokuqeda imidlalo yalo lisendaweni yesibili nxa usuka emsileni wengalani yemiklomelo. Bekungumnyaka walo wesithathu ukudlala kusigaba se-Turkish Super League leli qembu, ikanti uHadebena bekungumnyaka wakhe wokuqala ukulidlalela. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo, nguJoseph Njanji.
Singakehlukani sihlobo, kesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Sebezinkulungwane ezedlula ezimbili lengxenye 2512 asebefunyenwe bele COVID-19 eZimbabwe. Ayike silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Ngosithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC.